endathi ukuthi ngikujo ukuthi iHigh Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingene elicela ukugcina kule phezulu kweHigh Court iHigh Court ibuswa yiSupreme Court iphindi iSupreme Court ibuswa idale elikhulu kula iConstitutional Court iSupreme Court iyaphenduka futhi beConstitutional Court amajaji lalana ehlale kuSupreme kuConstitutional Court iConstitutional Court iyidale lokugcina ngawo lokho kwenziweyo umsebenzi ongaphelanga nxa uphikiswa nguhulumende uhulumende nxa efuna ukuphikisa kulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hayi lokho kudalwe okwenziwe isinqumo sethu iHigh Court ayisiso
labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Ziyambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi ungathini ngalokho
ake ngithi mina Nkomo uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo kodwa phela uZiyambi ungakhohlwa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nguye minister ogatsha lololo esikhuluma ngalo ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngayo wabona wasekhuluma laye umbono wakhe mayelana ngamadale ngokwethule lidale okwethule lidale akumsuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube yimpumela elethwe idale njengalokhu okuthi idale vele limele ali inquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye othuma le impumela evumelana laye ngokunjalo idale lemthethwandaba lethu lesinqumo lesethulileyo akumangalisi ke mina ke sengisithi ke nampa abantu bahlala bekhuluma besola amadale eZimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywe ngabo kuzange ukuthi kababotshwe sokuthiwa uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe kanti laba babekhuluma izulu ingane babekhululekile bethethisa omalaba bethethisa obani bethethisa amadale bethi amadale ngaye izana uphi namhla amadale semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of ubona kanti vele kunjani lapha kanti bona abantu beopposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi amaloya la eopposition kanti vele khona iloya yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo abathe waphuma kuvumelana labo yini.